uhulumende uthengo kuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana Godnoz Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa iziqoko zabomama.
Abama kusabe ukuthi lokhu kungcono ngoba yikho kwenza okugudumala kule comfort iphakathi. Ya siyathatha nje sikhathi esenta kuphela. Sizo sifaka intambo zakho zokubopha emaveleni lapho. Hayi asebenzela kuhle kakhulu ukudlala abathenga ebantwini. Vele sikhathake amabraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sokunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le mask. Amamask angikhona lawa adura ngoba bawathengisayo bakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku $2. Ngithi ugcina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask. Ma ungelayo imask angiyeke uze ungena. So kithi sokuludubo kakhulu ngoba leyo mali leyo mask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo maski ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange 500 pound, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi. Hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda they look very innocent. Bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwane izayeke. Indaba yemask bonani yehluphayo okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki amamask. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumende zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki amamask singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500, ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba, othunga izigqoko zobuso, uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokuthi siziphilise ngokuthi ungasithengise amamask, ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa nge 35 bond cash. Kumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe nengi nge-US kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe 1 US, amanye akhona awe 2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yona le yamamask.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi inengi kalazi umsebenzi we-mask.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa sikokuzivikela. Abanye uyathola behambe loba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-bra emafesini lapha. Akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khonokho ukuthi face mask yona ngokwayo ngiyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyonto eyokuthi igqoke njengeyinto ze-fashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa $500 eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.